So we see a decent Dabago VOA in the valley.
Lifuka njani sibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 12 Mabasa 2021 Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane lecoronavirus ezikolo zeSacred Heart esigabeni seMatabeleland South seliqanise layafika ku-231. Kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Voss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala ingwebu.
Asizange sibone ukuthi obethwele nzawanikazi botshwala ukuthi babedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze kuthengwe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo usethengelwe indlu, kodwa abanye bayakusola lokhu.
Sikhangele ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo.
Sokulenyanga lengxenye umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe. Kungakwenzakalani?
Mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane lecoronavirus sezikolo zeSacred Heart esigabeni seMatabeleland South seliqanise layafika ku-231. Ngomgqibelo bebengamachumi amahlanu lantathu kuphela. Iphepha ndaba lobulembu elesite lithi umqondisi wezempilakahle esigabeni seMatabeleland South uDokotela Andrew Philip Muza uthi abantwana besikolo lesi sebesuswe emphakathini ukuze leligciwane lingasabalali. Uthi njalo basacubungula ukuthi leligciwane lingaba lingene njani esikolo. Imbiko ethulwa lugatsha lwezempilakahle malanga wonke isingisa ukuba inani labathola leli gciwane selibuye laqansa njalo. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amabili lasithupha 126 ababanjwe leli gciwane, kwabhubha abathathu bebulawa yi-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 193,936. Sokuphamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Voss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eyengwebu Breweries. Isiphathamandla senkampani yengwebu umnumzana Dumisani Mhlanga uthi bakhethe uMadam Voss igama lokuzalwa enguTyra Chikotjo ukuze inkampani yengwebu yamukelwe esigabeni seMashonaland neHarare, ngoba uMadam Voss ulabalandeli abaningi enkundleni zokuxhumana. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini, but umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba ulabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo, bayethenga utshwala ngithembari ezitolo zotshwala. Sikhangele siqhathanisa kakhulukazi kwezepolitics, so bona abalandeli abaningi abalabantu abaningi ababalandelayo, ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlanganeni laphana ezikweyeni siye sikhulume ngepolitics, abula ngitsholwa yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1,000. So kutho ukuthi umuntu engabalandeli abaningi ebulenjini, so kusho ukuthi umuntu kose yathengiswa kuthengwe na umbuze ngilawo ende nginaka ukuthi mina bese ngikubonile akusebenzi njalo kulabantu abanengi esibaziyo ke abaletha abantu abanengi babuthana ezindaweni ngizaqamba abanye ngibaziyo kulabantu abanjengabo desire moyo abazimbono ukuthi intwana ngabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo kabaphiwa amathuba ukuthi bathengise impahla ezithize bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha ekithi babehlabele kuHarare behlabele kuNational Sports Stadium bahlabele ngaphilangaphi angeke benelisayini ukuthi bebe ngabameli bengwebo na umadam Bosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala tshwala intombi emhlophe umadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo uzabenelisa yini konke lokho
manje nxa sikhangele okwenzakalayo kakhulu bona abengwebo nxa bengathi bafuna umuntu ovela khonale eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khonale endaweni zemashonaland lezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gandi engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphosele ufanele engwebo asizange sibone ukuthi obethwele nzawanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe nginakala ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebo nje iyenze iyevula izitolo khonale phandle ngale kwaChangane ezithengisa ingwebo utshwala buyathengwa avula izitolo awudingi ukuthi angani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khona le komrambinda uvula izitolo khona le emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho kobulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela kobulawayo lo yedwa ovele eHarare
lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigondo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo
umnumzana Michael Mdlalandiweni sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mkhuni usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu indlu le isemzini weBenside iphephandaba leSunday News lithi okwenziwe ngumanisipala yikumbambatha umeya ngendlu enkulu imansion ngesilungu kodwa abanye bathi indlu ethengiweyo ayimangalisi ukuze ibizwe ukuthi imansion sicoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
oqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilaye kumbe umeya esilaye eZimbabwe ama ceremonial mayors ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama councillors kuqala sibili kuqalisa ngokuthi ngama councillors so councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha votelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo umeya nguceremonial mayor ngulwana nje ohamba evula imicimbi lapha nalaphana kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhu kwakusenziwa oJaffet Ndabeni laba abangokhansila ngokunjalo ke kumele bahlale emawadini abo ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kulendlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya izwakalise Benside seseyinto nje saxoxwaxoxwa ngokuzwa kwethu
manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isingeyakhe na kumbe nxa kungekhethwa umunye umeya uzasuka
isabhabha sedlukeleso okuthiwa ngesabomeya kakumelanga kube ngeyomuntu othize esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathesi lo khona ibe ngeyakhe nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya kusho ukuthi i-term of office kufana nje le-state house term of office yakho ingaphuma mbingaphela uphume esikhundleni sokumele ke usuke khonapho uthwale imsaqana yakho ubuyele edumbeni lakho ngoba kuthi ukuthi kuyani yabe indlu yomsebenzi kufana nje lezindlu bezezikole besingathi ngamakhotel kanti uheadmaster uyaba lendlu nje laye kodwa kuthi ukuthi nxa sephumbe uheadmaster usesalele endlini so ngokunjalo komeya labo sikhangela ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabilungiselwe bona omeya nxa seqedile ithemu yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sezidlule sokumele asuke athwale imkungulu yakhe abuye lapha vele khona
ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani umanisipala uyadana adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona kumbe kukhona okunye okwenziwa
ihungahunga lithi omeya kukhanya ngazantu akule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awemadolobheni i-Urban Councils Association of Zimbabwe UCAZ kungazantu yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayibo abakhangele emadolobho kodwa ke ukuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni kodwa ke ihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona besingathi uminister wakhona we-local government in our case kungumnumzane uJuly Moyo ukuthi avume ukuthi hayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobha elithile kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilokhu ngakayibali ngeke ngisho ukuthi ngiqiniso linganani
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo lenyanga lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Thembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo uMohadi wachiya umsebenzi ngemva kokuvezelwa ingxoxo yakhe labesifazane abathathu ababili babo betshadile abanye bathi Mnangagwa engaba ethwele nzima ukuthi akhethe bani kodwa ocubungula ezombusazwe umnumzana Angleson Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngitsho uMnangagwa uyazi akwenzayo
ngombono wami ngibona engani umnumzana uMnangagwa umongameli mhlawumbe ubesachwayisisa akubile okuthathu kanti njalo engathi mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni engafuni ukuthi indaba yakhe ibe dandalazi
manje ngokubona kwakho ubona ungani ozakhethwa kungaba ngubani kulabo abantu abacatshangela ukuthi bengakhethwa
kodwa nje okunye nje ukukhanya kusobala phela nxa sikhumbula ukuthi umbuso lo khona kade se-Second Republic waba ngumbuso wamasosha avele kahle vele eZimbabwe ikade vele ihlale ngumbuso wamasosha so khona lokho nje kwenza kube predictable kube lula ukuthi kunanzelele ukukhangeleleka ukuthi mhlawumbe ophethe kumbe ophethe amabutho ozomvikela u-general u-Philip Valerio Sibanda njengoba kade esesikhundleni kukacaci ukuthi i-contract yakhe ya-renewa kumbe uhamba kanjani abacabangelayo njengami bacabangela ukuthi nguye ongabe ezathatha leso sikhundla sikucabanga kakhulu sicaba consider ukuthi vele wona umbuso lo okhona kathesi ngumbuso wamasosha yibo abantu abatshaya ikhuba khipha umgabe kukhanya nje kungaba le amanzi angana ngagelezela ngakhona kodwa kusasingakhohlwa futhi ukuthi basekhona abanye abazama labo abafisa ukuthi mhlawumbe bangathatha abakhangelelwe ukuthi bangathatha abanje ngomnumzana uDokotela Obert Mpofu umoyo uSimon Khaya moyo kanye lo Mandebele uSthembiso Nyoni kodwa ngombono wami ngicabanga ukuthi njengoba sisembusweni wamasosha umnumzana uPhilip Valerio Sibanda nguye ongathatha isikhundla leso
umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
ukwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi engazabuthana ethakazelela ilanga likazubuse ngeviki ezayo ngomvulo kodwa alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo aselandule imbiko yokuthi kulabasakhulayo abenza imibuthano yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Lokhu kulandela imbiko yezakhamizi ze-Hillside ebesisabalele enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salbonani Studio 7 ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengobana isesithi khona yena ufunakele ukuthi kuyokhulunywa ebizizani. Izani njengobana isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izani iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga. Akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yephathi ukuthi iphathi ngekabani MDC Alliance. MDC Alliance ngeka Monzora uChamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma Chamisa kala lutho lwana
salbonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 ya mnikama ngijabulo wakwaDube phumisha gara no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle alichemanga niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona indlela alokhu ephatha ngabantu besindebele manje babopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sokusikhumbuza indaba yegugura wundi futhi ukuthi babulala abantu abaqeda ngaye ngaso lesimo leso kahle kahle uMnangagwa ufuna ukuthi kuze kube njani kanti ufuna ukuthi ilizwe lonke kukhulunywe isona kungasakhulunywa isindebele bavale baze bavalele nokuthi amandebele abisho usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwela amashona layelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Mikkies ngamashona yonke indawo Gwanda Cholojo manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento icini phehla udlame ukuthi abantu bacinikelwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bahluleke ukuphathilisa beka manje mina ngakho uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye I make a sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu wesindebeleni omela abantu bamandebele even eParliament oku government bakhona ukuthi basikhulumele bonke uyabathatha ubafaka emashoneni zonke izinto amakampani ama mines yonke into akungitshele even manje kugcwala sokugcwala amachayi China lapha kusho ukuthi izwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona le nto efana nale izohlupa ngoba yena uzofa ingane zakhe izosala ziphila akalukhona ukuthi alungizele ingane zakhe saphila kwenzela ukuthi nazo zingasali zihlupheka oyena kanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka ziye eZambia ziphume eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamaNdebele yazi ayabambana manje bayeke nabo uhwebha nabodwa kube iMRP kube ibhejelu kaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iblawa encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iblawa yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asiwufuni thina sifuna indawo zethu manje balusana nomqondisi umqondisi wenzeni sokumele ukuthi afe ngoba ukhuluma iqiniso abasibulale sonke ke ngiyabonga nami ngokuhlala ngisethembisa mfana wakwaDube eShakara
ya laba vele kumele sifakele ucingo labana sifake iborder sifake amagate bengena ama passport endaweni yethu andisikhathi sakhona kumanje ama election lazayo vele kumele ethi siyafika vele kuyisiphansi phezulu ngangcono uma kusenza vele singavoti singavoteli into zamashoni ya sivote sesisodwa sesiqedelane lokuhlukanisa ilizwe and ilizwe ngeke lihlukaniswe ngamavoti liyahlukaniswa yikuthi kugijinyiswana kufa abanye ilizwe ukuze livule ngeke sivote ukuze singavota njengoba usazi ukuthi bahlezi beropa vele ngeke size sithole kuhle so amavoti vele mina kwelami side vele amavoti ona ka 23 vele bengifisa ukuthi ngabe thina ngapha emathebeleleni vele siwangeneli vele kuyabe kuyisipuni ebhuni ofunga uzama ukuzenzisa ezobuya lezi nto zezandle MDC ngapha kithi sihle simthele induku once kuhle kukhanye vele ukuthi asisafunda
injani basakazi bakaStudio 7 thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuna ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulochamisa asifuna ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngizosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo unkomo wazi bamfakela lesithombe umgwaqo wakho umahiri then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces emathebeleleni athi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila ukukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawonini babachayela ukuthi bangamandebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abame imanda so-Friday ngamalanga amabili athiyeneni isitayela lisasenzakala ngegugula wonto abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso abakunanzibile konke ukuthi ngelinye ilanga bazacaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kathesi ngoba sekufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonokho okukhulunywe ngurafael ukuthi gqokani izi amasayini amabhesi gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe lenu abanye abantu ngabavakathi hlala ndikwazi khonokho ngiyavuka
okwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa anganabhizi abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into imisebenzi wamapholisa lo imisebenzi wamapholisa lo ukuthi nganamapholisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisizelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso wazingane sokungamasosha asisakwazi ngamapholisa kumbe ngamasoja asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesishoneni please ngicela nikele izinto zamakhwapha man hey ngizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lo elila kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizikhala kakhulu isizadabuka
salubonani basakazi bamabandla ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kuzethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya amapholisi abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna izimbabwe ibe rayithi lokhu bebhizi bebatshaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela izimbabwe ukuthi ibe rayithi mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapholisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisa ezimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu laba besishonini but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa sim le nto lesi out of order le please abazami ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebenesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona this is wrong man hayi izimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga ezilungisa buswa nje lishona kuzoba nzima ukuthi ube right shem
sanibonani 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 bakasaza studio 7 sanibonani bakasaza studio 7 nabalaleli mina bengithi nathi njengesizwe samthokazi bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni samthokazi lapho ezohlala khona hayi ukuthi isizwe kuthi inkosi yethu ila ejohannesburg ejohannesburg ngiyasukuma sakhuluma sokuthi inkosi yethu ihlala la eJohannesburg bese manje inkosi yethu isiphephethe bona ngathi sengathi inkosi yethu isiphephethe nje so ngaba kufuthi inkosi yethu uma ingakhela indawo le ngakithi emakhaya siyakwazi ukuyahlala esikosini sayo thokazi lapho khuluma uBrian Ndlovu sosowethu
nawo-ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi plus 1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokubulala umsundu uGeorge Floyd okwenziwa lipholisa leMelika uDerek Chauvin kuyangena kuviki yesithathu lamuhla. Sokuphe ubufakazi ingcwethi ezithiyeneyo ezibalisa owahlinza umuyi ecwayisisa ukuthi wafa njani kunye nababona kusenzakala. Kuliviki kukhangelelwe ukufakaza abemuli kaFloyd. Sixoxe lesivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ombuzo wona ukuthi nxa uGeorge Floyd ukufaka George Floyd kungathi kuhlaziya kule ijuri ekhona atholakale ngalacala abantu bangakuthatha njani kuzaba lo msindo sibe kuzaba lo mvukela lo dlakela ngoba abantu soze bakuvume lokho kungaba khona nxa ngatholakale ngalacala ngoba kusobala ukuthi wabulawa uGeorge Floyd kodwa again kuzadeterminwa ama technicalities onjengama doctors lawyers you know lengcitshe eziningi ezizayelula lokhu ezikubonayo
sikubonile kusenzakala ingcwethi zikhuluma labanye besipha imbono yabo kudaba lolu ukubona njani kakhulu nxa sikhangela indlela okuthethwa ngayo ekhaya
lokho osokwenziwe kusiyasebe lesi sikhathi ukukhangela lokuxwayisisa kwengcithi le ngcwethi eziningi ngabe ngikubona njani engikubonayo yukuthi sokuya ngayijuri ukuthi ibona njani futhi lombala wejuri ngoba njengokuthi njoba sazi ukuthi iAmerica yonke yama ngezinyawo mhlawumbe bona ukufa kwa George Floyd encindezelwa efake ngedolo lika Chavon okwemzuzu engu 8. So ngiyake kho ukuthi ingcithi lezi ziyabe zingezo amadokotela thile lanilani azadonsa lokho akwaziyo adonsele ngelecele laziyo ukuthi tshengisa isijuri ukuthi hayi umuntu lowo ubevele kumbe engazwa kuhle kumbe ubesystem yakhe ibinjani kumbe emzimbeni wakhe wayedlene kumbe wayenatheni kumbe wayele mithi bani emzimbeni engabe enathile kumbe engxenye ama-drugs. So khonoko konke kuzanje determine ukuthi ukuthi indaba iyangaphi ikakhulu emehlweni ejury. Yeah,
uMnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le-coronavirus eSacred Heart Mission esigabeni seMathebeleland South seliqanise lafika ku-231. So kuqhamuke inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala e-Ingwevu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.